Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-11 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party cells to make the party win general elections.
Ivandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho elizwe asimanga kuhle.
No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Ngicela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika kuyekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdumisochuma is going to come back home in that. God bless all of you. Unkulunkulu busise.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi makhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe ngolwesithathu, kwatholakala abangamashumi ayisithupha belegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzazakala kungakhathalekile lokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle. Lapho uZulu akhala ngokuthi udla imbuya ngoluthi, umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lentatho lezindaba, isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Mike Bima uveze ukuba ibandla leli selicalile amalungiselelo okhetho lapho abakhangele ukuthola amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Uqhubeke esithi abamabandla aphikisayo aweZimbabwe kawenelisi ukumelana labo ngoba eyiwo asebenza lamanye amazwe ukubhidliza umnotho weZimbabwe. Uthe umhlangano abawenze ngenyanga edlileyo eBindura uveze sobala usekelo abalalo njengebandla.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party cells to make the party win elections.
Asilungisa amaseyo zaumhlangano ethu ugatsha leCommissariat luzaqhubeka luze lube kwazi ukuba ibandla liyanqoba kanzima ngomnyaka ka-2023.
Ubima ubuye wakhuluma ngodaba lwamakampani asebenza eZimbabwe engaphansi kwabantu bakwamanye amazwe emsebenzini efana leyokwemba, amavinkili okulungisa inwele, izigayo lokunye, kumele abe ngasebenza lezizalwane zeZimbabwe phakathi. Ethi lokhu bakwenza ukuze kuqiniswe uhlelo lwe-indigenization and economic empowerment olokulondoloza umnotho welizwe usezandleni zabansundu.
Zimbabwe, it was a big success. It was then followed by another successful rollout program in the Midlands.
Hamba kubulawayo ngodaba lolu saya njalo enkabazwe, kodwa sasisima silungiselela umhlangano wethu omkhulu, kodwa sifuna ukuba kuqhubeke ngoba amabhizimusi kumele ancede abensundu.
Uphinde wathi indlela uhulumende asebenze ngayo kumalungiselelo langesikhathi semhlanganweni we-COP26 kuveze ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho ngendlela asedinga ukubumba ubudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe iZANU-PF kayisoze yafa yanqoba kukhetho luka-2023.
AmaNdebele bathi idonki ingazala umuntu uma iZANU ingawina, izavothelwa ngubani abantu bezimbabwe bonke sebesuthi ngohlupho oluvela kuzanu pf njalo izanu pf ivothelwa ngokhokho hayi okhulu abatwana bonke 18 and above bafike ku 57 bavotele MDC Alliance. Yikho ke sibona ngani badlala lesikhathi. Khangelani bona amawo veterans sebe belawo iminyaka yonke sebe babopha.
Ingisi bezombusazo umnumzana Mike Sigola uthe unqoma uhulumende ngokudinga ukuqinisa uhlelo lolu lokuthi abensundu batholiswe amathuba kuza wabhizimusi.
Kungumbono omuhle kakhulu nxa kona lokhu yiko abafuna ukukuyenza. Kodwa zabe sicela ukuthi kungabi lokudlelwana phakathi, kungabi le-corruption. Abe zithi ngomalocals akube ngomalocals, ayikho into bethi ngomalocals sebenikana bona ngokwabo amathenda namakhampani lawo ukuthi berane izinto lezi. Azibe open to wonke umuntu into lezi, wonke umuntu olemali ofuna ukurun ibusiness enjengayona le yayenza.
EleZimbabwe liyakukhetho ngomnyaka ka-2023 kukhangelele ukuba amabandla ahlukeneyo avathemisa uzulu okwehlukeneyo, kungaziwa ukuba iZANU PF ingabe ifuna amavoti loba iqinisile na ukupha abantu amabhizinisi lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu. Kwatholakala abangamatshumi ayisithupha 60 belegciwane le-coronavirus. Phakathi kwabantu laba abangamatshumi amabili ngabezikolweni zeMathebeleland South, kuthi abalitshumi lane 14 ngabezikolo zeMaswingo. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela igciwane le-coronavirus bedlula 14,638 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,862. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Abayizigidi phose ezintathu 2.7 million bengabahlatshwe wonke amajekiseni womabili. Kulabanye abathi kuqakathekile ukuba leZimbabwe libe lamabandla aphikisayo amanengi. Abanye njalo ngabathi akuqedakali ukwenziwa ngamabandla aphikisayo ngoba lawo akhanya engelandaba lozulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekela ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi ngesikhathi sokhetho khona uvele kulamanye aqhuba umsebenzi ofanayo bathi abantu bonke balelungelo lokusungula inhlanganiso abazifunayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Evidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubunjwa kwamaqembu azombusazwe nxa sekusiya ekukhethweni kakusonto etholakala kuphela eZimbabwe, iyatholakala endaweni ezihlukahlukeneyo. Sikubonile eSouth Africa abantu besukuma beforma ama-organizations ukusiya okhethweni lolalolo oludluleyo. Into etholakala kuzo zonke izindawo ezinjenga kithi ezinjenga ubo South Africa. Yebo kambe ungabe kungandanga eAmerica nakwezinye indawo zaseEurope, kodwa kukhona ukubona eNorthern Europe, eAfrica, eAsia kanjalo.
Uncube uthi lokhu kuveza ukuba abantu eZimbabwe bafisa kube lohulumende kaZulu.
Vele kuqakathekile ukuthi amacembu ezombusazwe abe khona abe manenge, yikho kuthiwa yi-multi-party democracy nxa kunjalo. Angazabe ngu-1,000 angazabe mangaki, akula msebenzi lokho. Abantu bazakwazi bona ukuthi bakhetha wapi, bathanda wapi. Amazwe amaningi ungazibone kula maphathi amabili alokhe wina. Akutsho ukuthi kula maphathi amabili kuphela, abe maningi kakhulu kodwa abantu bakhethe la bafuna ukuthi bayavotele. Kanti-ke asingakhohlwa ukuthi njengakithi izani izaphuma. Nxa engekho lamacembu izani vele ingaphuma phela iyasidilike. Kutsho khona ukuthi leza bisingeni lesihlalweni yabe isiyodwa kungela ama opposition parties. Kutsho khona ukuthi kuzafanele ukuthi aqalwe phansi adalwe kabutsha. njengalokho abengasekho kuyingozi ke lokho emphakathini ukuthi kube lesimo esinjalo.
Abakhonona ngokubunjwa kwamabandla amanengi aphikisayo bathi ukhanya inengi lawo kawala njongo ezicacileyo. Umnumzana Thabani Godlwayo ngomunye okhonona ngokwenziwa ngababumba amabandla aphikisayo amatsha.
Ipolitics ye-Africa ngokubona kwami ibulawa yikho lokho ukuthi umuntu avela abe yipolitician usengenwa yibutsotsi. Usengelwa yibutsotsi ukuthi akasabacabangi laba bantu abamfake esikhundleni abamkhashileyo bebe sefuna ukukapula yedwa. Abantu ikanti abafuni imali kodwa bafuna ini? Intuthuko. Isifiso sami ukuthi ma kuthiwa ngiyavota ngiyakubalot box ngiyavota ngivotela iqembu endithandayo, whether ngivotela iZaphu, ngivotela iMDC, ngivotela iZANU, kodwa ngivotele iqembu engilaziyo ukuthini lizangi bhekelela kusasa kunye labantu abami bekwazi ukuthi abantwana ngabahlupheki isikolo. Abantwana ma kuthiwa ngoba izidingo zabantu vele liyazazi. Abantu bafuna ukuthi babe nezibhedlela, kube nezikolo, kube nezibhorane emakhaya, lasemadorobheni lakho baba befuna into ezifana lazona lezo.
Kula mabandla aphikisayo eZimbabwe edlula ikhulu 108 kukhangelelwe ukuba azafika phose ikhulu lamashumi amabili ngesikhathi kusenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingugifts Dube.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu. Inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 20 Mfumfu lonyaka, abantwana abane abayizelamani, uZidane Muti oleminyaka engu-6, uZaid Muti ole 11, uAllen Moti ole 13, noZia Moti ole 15, bathunjwe ngamadoda ayisikhombisa ayihlomile ephelele abakhipha ngodli emoteni eyayibasa esikolweni edolobheni lePolokwane eLimpopo. Amapolisa athi laba bafana khona betholakale lamhlanje sekwedlule amalanga angamachumi amabili. Undumiso Chuma oleminyaka engu-18 watshiwa nguyise ezitolo eziseduze lendlu yangakibo elokishini leUvel eJohannesburg esiyagela inwele mhlaka 7 Mpandula lonyaka. Uyise umnumzana Nqobile Chuma uthi kuze kube lamhlanje indodana yakhe ayibonakali. UChuma ucela iloba ngubani ongaba lomkhondo wokulonda indodana yakhe ukuthi athintane laye kumakhalekhukhwini eGoli kunombolo ezithi 0739155602. Loba athinte ipolisa eliphethe loludaba enkambeni yeUvel, uwarrant officer Mukhetse kunombolo ezithi 0663023364.
So bengicela ukuthi abantu bakaJehova ningidingise lengane iphichayona le lapho. Bengicela nalabo abafuqa umoya engcwele ukuthi let's pray until something happens. No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Ngicela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika abuye ekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdumiso Chuma is going to come back home intact. God bless all of you. Unkulunkulu anibusise.
Lezi zehlakalo ezimbili kuphela phakathi kweziningi kakhulu ezenzakala kwele South Africa osuku. Ngokwesibalo samapholisa bayedlula izinkulungwane ezisithupha over 6,000 abantu abathunjiweyo phakathi kuka 2019 lo 2020. Banengi abantwana phakathi kwaleli nani. Iningi lalaba bantwana litholakala lifile kanti abanye banyamalala kokuphela. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimbi imbokodo unkosazana Victorus Mathutu uthi njengenhlanganiso emele abazali abalabantwana abafunda lokuhlala kule South Africa bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabuhlungu kakhulu ukwenyuka kwezinga labantwana abanyamalalayo lapha eMzantsi Afrika. abanye badojo sebefile becuyiwe abanye badojo njalo bebulewe kungazi ukuthi abantwana babulawelwani kuyasikhathaza kakhulu siyadinga siyayiswela imbangela yokuthi sikwazi ukuthi abantwana laba babulawa nje babulawelani kwenzenjani ngubani lo muntu onguye singamkhomba ngomuntu sithi nangumuntu onguye owaziyo ukuthi kwenziwani ngezithi lezi ezicuye ebantwaneni
ngokutsho kocwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Institute for Security Studies kwele South Africa abanye balaba bantwana bathathelwa ukuhlukunyezwa ngokocansi kanti abanye bayabulawa kufuneka izitho zabo kwezinye izehlakalo kuyabe kungumbango wabantwana phakathi kwabazali asebehlukene kanti ke abanye bantshontshwa izikliwe eziyabe zifuna ukuhlawulwa imali ukuze zibakhulule amapolisa onakwesa abazali ukuthi baphangise ukubika nxa umntwana esinyamalele loba ethunjiwe hathi ukuhlala amahola angamachuma amabili lane njengalokho okuthiwe ngabanye ngoba lokhu akusiloqiniso mele Studio 7 Johannesburg wele South Africa ngingutuso Khumalo.
Kulive Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
SWD kuyaphi uwaba ngokugcina ukukhokhela uhulumende wobandlululo kwele South Africa kaseko. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba uDe Klerk ubhubhele endlini yakhe namuhla duzane nedolobho le-Cape Town. I-SWD Klerk Foundation ibika ukuba ubulewe umkhuhlane wemvukuzane yamabhaphu. UDe Klerk wethusa umhlaba wonke jikelele ngomnyaka ka-1990 usanda kungena ehhofisini kamongameli ngokwethula udaba lokuthi sokuzavunyelwa ukuba ibandla le-African National Congress lisebenze okusemthethweni. Waphinde wavikela idala lephalamende ngesikhathi esifanayo ukuba uhulumende wakhe uzakhulula uNelson Mandela wasevalelwe entilongweni okweminyaka engama-27 years. UDe Klerk lo Mandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize ngomnyaka ka-1993. Ele Kenya selivalise inhlanganiso ye-Kenya Football Federation ngenxa yobukhohlakali. Ilizwe leli lithi lizabophisa bonke abacatshangelwa ukuba bakhambula imali leyi abayinikwa nguhulumende benza abakufunayo ngayo. Kubikwa ukuba kule mali eningi okumangalisayo iyachaphazwa yinhlanganiso le. Namhla kwele Melika lusuku olwe-Veterans Day okunanzwa abalwa impi ezijiyeneyo. Umongameli Joseph Biden wethekelele emathuneni awe-Arlington National Cemetery lapho afake khona amaluba ethuneni lesoja elingaziwayo elibizwa ngesilungu ngokuthi yi-Tomb of the Unknown Soldier. Ababekubuthu abafika 400,000 bangcwatshwe emathuneni la. Bayahlonitshwa okumangalisayo abalwa impi ezijiyeneyo zokuvikela ilizwe leMelika. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America.
Ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu kwenzakala kungakhathalekile lemigoqo yabezempilakahle yokuthi abantu bengabuthani bebaningi. Kambe kuzahamba njani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo endawonye lesiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ya ukubona kwami akunanto etshintshayo kuyafana njengesuku zonke. So mina ukubona kwami akuncedi ukuthi khona siye kuma-elections singele ama-electoral reform. Amboni kusebenza ngabe sonke siyabambana sithi ka akuyiwa kuma-elections ngaphandle kunama-electoral reform.
Nanto udaba mnumzana Mqondisi Moyo ubona ngani lungenziwa na ukhetho?
Ngiyabonga babu Gande lo
mfowethu moyo hayi lona ukhetho njengoba sitho izanu PF very fancy intimidate abantu iwina ngoku intimidate abantu ayisoziyekele vele ukuhlukumeza abantu ukhetho njengoba usazi babuganda ukuthi na iagenda yethu very hlukile lama agenda mhlawumbe babo babu uPeter Moyo lapha beku MDC kule ndlela nje sikhangelele ngayo though ekhuluma ngama reforms it's unfortunate ukuthi MDC bona babu Moyo bake baba lethuba lokuthi balungisa ama reforms bese sephakathi labo bese sele big say that no ise yabalayo kathesa ba relax so kathesa ku expect izanu PF isiseli yodwa isithile 2/3 e parliament ukuthi yenze ama reform akusoke kuvume nxa usakhumbula ukuthi Jonathan Moyo wake wathi izanu PF cannot reform to remove itself from power vele lokho esingakukhuluma ngama electoral reforms akusoze kube intshizane engayenza ukuthi ama opposition ayikhiphe esihlalweni but ke thina njengemthokazi Republic Party sizoba lendlela zethu ngoba thina sifuna izwe lethu asifuni iZimbabwe
nanto ke udaba mnumzana Peter Moyo uyakhuluma lapha umfoweni uthi yena laphambanisa nga liphakathi laphana lalungisa ama electoral reforms kathesi kuzabanzima uthini
kakhulu sangena laphana sayolala especially ngesikhathi seGNU kwaba liphutha ukuthi bona abantu abahayisa bahambisa khona ngale zihlaba zazidalela bakhohlwa ukuthi bona kwini isadaki I think iyatshela umuntu wonke ukuthi bona lingayi kwa-elections balingazange lenza amayalifo kathesi unkosazana uDwane uwile we-United Nations uthi bona yenzana ama-reform so into leyo yakufuzanga zitshelwa ngabantu abanye abantu abaphandle kufuze sizibonele thina sodwa ukuthi ngaze siwine ngomhlobo wuphi izanu P F iyathi iwinile ingawinanga so into ekhona is to create a crisis ukuthi akulamuntu oza kuya kuma-elections omthakazi la ngabayande bathi vela sifuni sonke siyande laba-independent kanje singabale ukuthi asiyi kuma-elections ezinongokungena ama-electoral reforms amasotsha ngabatshiyane nento lezema-elections amapolisa atshiyane nento zema-elections i-ZAC must be independent i-ZBC must be independent kube very objective asifuni ama-elections esimenemene ukusanitizer into ezi-wrong
ye manje mnumzana mqondisi Moyo wena ukubona njani ukuthi ukhetho lungenziwa akhona amanye amabandla azangena manje kuzanceda ngani
ngiyabonga babugande ngiyabonga futhi ukuthi umfowethu Moyo uyavuma usebenzisa ibala sibile lihle lokuthi bangena balala bakhohlwa asoze siyekele thina babudu ugande ngoba i-strategy se-MRP vele sehlukile kakhulu kulamanye amabandla izanu PF siyistarta siyisukisela ngo-1980 iqiniso lithi izanu PF ayikaziwine ama-elections kusukisela ngo-1980 but iyazifaka isebenzisa imilitary amapolisa isayizeki njengoba sitho umfowethu uPeter Moyo lapho soke kathesi izandiyepo ayifuni bantu ezathi batshela ithi yenzani into enje lilalele ngoba ukulalela izalo PF ufana lokuthi njengoba ekhuluma ngokuyisanitizer uyayisanitizer uyayilegitimizer ukuthi ayingene kuyadanisa ukuthi abafowethu MGC even ngo-2017 sababona bejustify ikhuka mnangagwa imilitary coup besiyamcongratulate umnangagwa thina sibona ukuthi uchabela ukuphuma kwamgabe ufaka umnangagwa lezi zanu yakhe awenzanga lutho ngoba izanu PF is a system enija i-overall yonke so ke khonokho kungama lessons ngitho ukucina vele izanu PF awusoze udile layo usebenza nge-system yayo ne-operator ngayo ngoba ungenza njalo iyakuginya yikubona yona i-MGC kathesi omoyo benje sebehlakaze yoba zimvava ngenxa yokuthi bahlala besanitize izanu PF mina engihlala ngisithi aso political party vele izanu PF is a cult inkolo engala ani lokuthi khona efuna ukuthi abantu beZimbabwe baphile uhle njalo
hayi bezwakala isikhathi sesingasavumi wasigcibela uhlelo mnumzana Peter Moyo usitele wena ukubana ngokubona kwakho impumela engaba khona kukhetho luzayo ubona ngani impumela ezamukelwa yini ngabantu bonke
akuvumeki vela akula ukuthi okuyamukelayo lokho yabona ukuthi kula ngo-2008 sesele Government of National Unity watshaya umuntu so kwabulawo abantu asifuni konoko ukuthi bona siye kuma-elections sikwazi ukuthi bona abantu bazabulawa unnecessarily we are not in a war so into ekhona yikuthi khona izanu PF kathesi bayavuma ukuthi ama-electoral reforms they are necessary so ngibona ngathi kube siyenze konoko sivume ukuthi bona siyayenze singavumi ukuthi bona abe ngama-electoral reforms aza kuyenza izanu yodwa ngoba bangazenzela abakufunayo
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla leMDCD ubexoxa endawonye nomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Kwezemidlalo, iqembu labesindisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lise South Africa sikhuluma nje lilinde umdlalo wanamhlantambama lapho elidibana leqembu lebafana bafana umncintiswano wesibaya sika Group G okudinga amaqembu aza kuyadlalela kumidlalo yezizwe zomhlaba yenkezo ye World Cup okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe kaliselalo ithuba lokudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano weWorld Cup ozaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Kodwa ophethe isikhundla sikamqeqeshi wamaWarriors uNorman Mabheza uthi bahlose ukuthatha yonke yomithathu imiklomelo namhla.
Kule mpumela imithathu etholakala emdlalweni wenguqu njalo sidinga enye yakhona ekudlaleni kwethu, kodwa injongo yethu ngeyokuthi sinqobe. Iqiniso elikhona yikuba bese siphenduke saba chuzwa njalo kumele leso simo sikuquke, yikho ke kumele zibophe ziqine ukuze sithole impumela ezasenza lathi sizizwe singabantu abanesithunzi.
Iqembu leZimbabwe lelijeke amanye amaqembu engalaneni yemiklomelo kusibaya sikaGroup G lomklomelo owodwa eliwuthole lize libe ngutshikilo bhanca 0-0 leSouth Africa ekuqaleni komkhankaso. Ngemva kwalokho linqotshwe nge-1 kanyangele Ethiopia kwimpumela edale ukuba ube ngumqeqeshi weqembu lesizwe uTraf Golokarusich alahlekelwe ngumsebenzi. Isikhundla sikalokhu asithethwe ngumapa Peza wezibambe esidukwini isikhathi iqembu leZimbabwe linqotshwa nge-3-1 ngeleGhana khona liweleGhana. Kwathi emdlalweni wesibili leqembu elifanayo odlalelwe esikodleni iHarare leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanya. Ngemva komdlalo wanamhla iqembu leZimbabwe lizemukela ele-Ethiopia ngensonto mhla zili-10 kuyona leyinyanga kaLwezi okuyabe kungumdlalo walo wokugcina kusibaya sikaGroup G. Iqembu elizaphutsha lihlezi phezu kwengalane yilo elizadlulela kusigaba esilandelayo somkhankaso lapho kuzaxekwa khona amaqembu ali-10 ayabe eqede imidlalo yezibaya phezu kwengalane kuthi azaphumelela lapho yiwo aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kweleQatar ngomnyaka ozayo. Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup G odlalweni namhla emini iqembu leGhana lele-Ethiopia abe ngutshikilo bhanqa 1-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lenziwe umthwalo olula kabi liqembu lezivakatshi lase-Bangladesh elinqobe ngama-wicket ayi-2 emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe enkundleni ye-Queen Sports Club ngolwesithathu ekuseni. Iqembu laseZimbabwe lelqale ukutshaya ibhola lathola amaranza ngama-40 lathoba 2 kuma-overs angu-23.2. Kuthe iqembu laseBangladesh seliphendula liphangela kuthelela amaranza ngama-40 lathoba 1 kuma-overs angu-10.4. Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawo uzakuba khona mhla zili-13, kuthi wesithathu njalo ngokugcina uzakuba khona mhla zili-15. Ngimele iStudio 7 kobulawayo uJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzenzakala kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Abazali beZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela kwenu
Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.